sofika isikhathi sokuthi laba bebekhethelwe umongameleli isikhathi sesiphelile, laba abanye ama-MPs isikhathi sesiphelile, ama-councillors isikhathi sesiphelile, ozokufunakala ukuthi abantu bayahambe bayivote. So ngaleyo ndlela singathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiphelile, abantu belimelele njalo inhliziyo vele lizimisele kanele mpiyeni ukukhetho.
Abanye bathi amabizo abawatholi, kuyini elikubona khona ngapho eMatsouth njalo ubona inganakusoze kuphazamise yini abantu ekuvoteni?
Thina kebandla lezanupf esiqongosela kakhulu, esiqongosela ebantwini ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona ukuvota for, ngoba siyakwazi ukubana kwaba le zokutshintsha kwezindawo sikhangela laphana ngabakuma-constituencies lama-wodi ukuthi kwaba lokuqunywaqunywa kwama-wodi lama-constituencies. Lokhu kungumlando walo ofuna ukuvotela, kumbe lelo kahle ekufuna ukuthi ukubana litshele abantu abangabadli, kumbe abantu abasekelba ukuhlambale khayithamabizweni akhona. Hayi, thina kebizo ngathi thina kebandla kezanupf sibhize ngakho
abantu bayahamba baswela amabizo. Engimnanzekeleyo uwadi wami esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 esuka kuwadi wami, ibizo yilo lihambileyo levillage, abantu bonke basasele futhi kuwadi wami, ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu. Iindawo eziningi abangitshele zona bebefika banika amaphepha kuthiwa khona kuzachekwa, bethola amabizo engekho, lokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izanu p f ezaze ukuthi ayinasapoti, sithole abantu bahlangana nama-problem kakhulu. Siyakwazi ivothi ngendlela esebenza ngayo, ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ebhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo, abantu bakhona babhizi, kuzothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi khona lapha edize lapha bacheka amagama befuna amabizo abantu.
Yebo, siyakuzwa, kodwa singayi kumnumzana Nkomo. Utsho liphi ibandla ukuthi ngelokho ehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka?
Abantu bezele bebiza ukuthi izano p f for 43 years, kambe ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years, kambe ngaba uzathola abantwana semele imiti zamaza 5 years futhi akunanto enjengamaleyo. So sizathi ibandla lokuhluleka ngoba kula lokukodwa izinto babo uNkomo engabe kuyeka laphana izalo p f ingene embusweni iyenzeni, sibulawa yendlala lemali yezimbabwe beyangena abathi rt g s sibilayo njengobana enge-m p uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura, imigwaqo ifile, indlala ingenile, izinto ey'tolo ziyadura, othi silikize zalo p f sibona ngayindlela silikhuphula.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona, into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongaphefuna into embathi komunye umuntu kelinisekela bekuyifuna thi khona, hhayi lelana lihle kunalo. Obviously lizachothoza likhombe konke kakhona. Iqinise khona ukuthi ibandla lezanupf libandla labantu, yikho behlale belivotela abantu. Kwenzenze mhlaka 23 August sabe sikhona, sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda, abantu babona ukuthi kuyini okwenziwa ibandla lezanupf. Konke lokhu akukhulumayo ubabumona ukuthi athi ibandla lezanupf liyehlulekile, angikwazi ukuthi yena kumbe bakhethe ukuthi bavale amehlo bangaboni okwenziwa ibandla lezanupf. Asikhele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke siyalungiswa, kunzenze sikhuluma i-government yezanupf idize ngomgwaqo lesikele ebhetibheti esiya eBulawayo esiya eFonos, sikhala emgwaqo eminingi ningi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi, akunamuntu esengendlala. Angikwazi ukuthi abafuna yikuphi, khalala emadolobheni kwento abantu bakhaya, imali yangikhondisa isuka ebantwini abasebenzelayo, ngoba ibandla lezanupf livulile amathuba abafunayo ukuthi basebenze. Kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoza, kodwa iqiniso ukuthi practical phansi abantu abantu babona ukuthi ibandla lezanupf lisebenzeke kuhle, liguqule izinto eziningi, baphila kamnandi. Ongavuniwe ukungena embusweni wezanupf ngezakhe thina, hhayi akumnandi, kuyaliswa ngoba bantu i-opposition, bonke abantu bafuna phela ibusa. So ngaleyo ndlela abantu bazakhuluma bakufunayo konke lokhu lokhu, kodwa kumele ukhandele ukuthi mhlawumbe come 23 abantu bayibisele izanupf ngendlela esebenze ngayo, abantu bayambisela umongameli kubabeyidini nakagongoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba. Eminingi abantu abavumayo babona ukuba nesiyangaka njengobandla njengelizwe.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho? njengoba sisizwa umnumzana Ngoma isithi kusoba la ukuthoza Ngoba ngumongameli Mnanga
ubaba upresident advocate lesi eZimbabwe jikelele yonke indawo yibathi bethembe ukubana ngoza khipha abantwana bezimbabwe edibhidi ekuhluphekeni mina ngithemba ukuthi uzenqoba ukhetho elizolinqoba kakhulu ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipheni ezikeni elokunye osokuyijabulela ukuthi izalo p f sebekhululile ispokeperson wakhona bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izalo izawini sokubonisa ukuthi abantu bemathebeleni kabafuneki njalo sonke ngibiza bonke abezalo p f asebathebeleni hlanza ngokubaba unkomo ukuthi liyabona ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilifuni wozani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate nesi lijamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu u-avocate nesi lijamisa izaziyoba lelo khetho umhlaba wonke uzajabula labafethu abasedaspora bazabuya ekhaya bekwazi ukubona bezithola imisebenzi ngamavesazi abantu baqayishe ukuba le mali zabo ebhenki yoto kufake imali ngaleso sikhathi uthi kusake vuka imali iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyidonki konke kuyaziwa akulamuntu lesitrasti nebandla lezalo phethu lekwehluleko nalawo mazwi ukuthi u-avocate ujamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ilabonise ukubana ilizwe limnandi ngalo ilizwe lakithi izalo p f ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokuabhuza abantu number one ngokukhuluma yokuthanda abantu bathele nzima kabaseleyo ngendaba yebandla lekwehluleko.
Siyabonga ukuphatheka kwenu ingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Ngoma.
Yeah, baba Moyo ngizahlala ngisaka 23 nje sinqobile duni ngadlala ezana PF ehlihlela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabathi zinye zizo dadi khathileza PF ube ngomunye wethu baba Moyo benzele ukuthi sinqobe ngofanele ngakho ukubanda ezana PF sakudinga sikubalekele ma ngoba nabantwana izimavu ezana PF akhulula wonke umuntu.
Siyabonga baba Unkomo ukuhlangana nawe insizwa enkulu ngicela ihlale phansi caba uzomqabu kumfuka Nkomo owathi nayisi empini ekiliyeni ukubana sihlale kahle emabhunini kodwa kathi siyamabhuni siyandili abalele sekuwe nomuntu omnyama. Siyabona.